kusigaba sabesifazana namhla ngixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ungukansela khona ngaleke ePhilabhosi lapha ngilizwa umthembo sithembayo uGibbs Dube ngimele usithandekile Mhlanga weStudio 7 kuhlelo lwabesifazana. Ye mama, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Lamhla sike sikhulume ngamalungelo abesifazana. Aphethwe njani khona ngapha?
Amalungelo abesifazana kaphethwe sizwe namhla hayi awaphathanga kahle. Ngoba umama naye ngazi nje esegumeni lakhe melazizwe ukuthi ngisegumeni lami. Ayisiyo yonke nje imizi enjalo. Eminye iyabala imizi engaphathi kuhle amalungelo abomama. Umama yafika echochobele bebe phakathi kwabanye umama ubone echochobele ukuthi uyakwazi angakhulisa labanye umama ngabehleka uyafika ngale khaya ethokozini. Umama kathokozini emagumeni lapho
singathi kwenziwa kuyini khonokho. Ye kwenziwa kuyini
kokunye baba obaba kanye balobukhweli bayizihlaba bayagijima ekugijimeni kwakhe lapha akhona ngalo kungafika kungamhambi kuhle usefika ebhodisela kunkosikazi.
Ye bantu yikho kugcina kuhle
kwakhokhululeki
nxa likhuluma labo obaba khona ngapho emaphandleni bathini ngodaba lolo?
Obaba kabafuni bathi labomama bayasidelela bathi mama bayasidelela okubuhlungu okuyokumangalisayo ukuthi ubaba omunye akwanisa ukuthi abuye nomunye umfazi umama ekhona ekhaya kanje kathi kuhlukulile umama khonakho yini esikuthathathi kumama umnikazemuli akumkhiphele igogokele lamabeli umama lo umama ngokwesaba isigayi amkhiphele hambe ayisikho uku-abusa ilungelo lakhe yini hambe kuyi-abusa umuntu esegumeni lakhe obaba kumele behloniphe omama omama nabo bahloniphe obaba into zakhona zihambe zonke. Ayisikho futhi njalo ukuthi obaba yibo bodwa abahlukuluza umama. Omama labo babahlukuluza obaba ngezinye indlela ezibuhlungu abe nabanye obaba eceleni baba nayo ekhona ekhaya.
Nxa kunjalo-ke kuphathwa njani khonokho?
Le ndaba enjalo yayisifuna abadala abadala sibili ngoba nxa umama esefika esekhangele umkakhe nxa elokuyakhe eceleni kasayibona njengendoda naye ubaba nxa elomunye umfazi omthokozisayo ngale xa ekhangele umkakhe kasamboni njengomfazi akuphilisi kuhle iguma khonokho kanti-ke uthando ligoqela yonke into ubaba lomama bathandayo egumeni uzi wakhona uyabuvusisekile nxa kunjalo.
Akubakhuzi abadala lapha bolaba abajadileyo kumbe ubanike imilayo yokuthi vele kumele benzeni emtshadweni la?
Bomama amaguma ayalondolozwa ngobuntu bakho. Iguma lakho ulilondoloza ngokuba nguwe kwakho kuhlonipha umkakho ungenzi kubi kumkakho uzuke nomunye ubaba yena nguye owahamba wakuthatha ngakini kubuhlungu okungakanani. Nawe baba thanda umkakho ngoba wakukhiphela wahamba wakukhetha kwamanye amankazana amankazana ayemaningi owawulawo kodwa siwukhethile lapha namkekhaya usimbona lokhu nalokhu senyeki selichapa kasagezi hhayi umuza wakhiwa njalo njalo umuza wakhiwa ngentongo uwakhiwa ngokubekezela ngothando.
Ukuthi kambe kusakhona yini khonokho okukhuluma ngakho ukuthi kumele kube lo thando into ezinjalo lokubekezela?
Nakweminye imizi kukhona kodwa okuyinto kwangikhona ngokwe-first church ngokwesikhathi esilutshwane isikhathi esiyidingo sokuhlukuluzana hhayi eminye imizi siyabona lithanini kodwa-ke ngikufake ngithi ikakhulu i-LGH asebebadala hhayi bayathandana ngoba bayakwazi ukuthi omunye sokunyebalahle omunye laba batsha abaningani angikwazi ukuthi umoya losiwazela ngayo omunye layo ukuthi kami ngiyahamba ngiyithingekento kuyikwathi ngiyathatha omunye umfazi kathi bekadeni kakezizaakhonoko abantu babethandana kuzikazi bayelahlami ugogona bekhulu kalahlani bahambe bese ematshwaleni-ke bethanda kulezo ngibuya behlabela bavela khonale bebambe izandla
Uboni ke Madube lapha ke sixoxa lo nkosikazi Matilda Dube ongukansela kulangale eFilabusi njalo ingcwethi kwezamasiko esintu. Ungathina lokusasa Madube belilami namhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube kuhlelo lwabesifazana. Bengimele usidalekile mhlanga kwestudio 7. Hayi ke walamhla kwanele.